ababalisi abasemakhaya abaningi bakhona vele bazakuya votisa endaweni lapho abangarejistana computer zezivoti. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi awubethola imadlana zokuthi ngezelele kulokhu abakumfona wakho nguhulumende lowethu wazele ukuthi uphane. So sikhangelele ukuthi ababalisi abaningi abasemakhaya bazakuya votisa. Lokhu kuzayenza ukuthi bengatholi isikhathi sokuthi bona benabo bevoti. Iloli voti labo vele labo liqakathekile ngoba i-right yabo vele ukuthi bevoti. Futhi izekhi isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abazakuyavotisa bayaziwa amabizo abo, ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani nabo bani. Thina esikufunayo ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana kumbe ngephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi bazakuya kuwaphi ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amathisha amaningi vele iwayazabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele kungabe kusemadolobheni kungabe kusemakhaya amathisha amaningi iwayabe zabe isenza lowo msebenzi. Njalo sikhangele nxa izethu yona ingayalo ukuphendula iphethini yethu zabe sasuka layo sihambe emthethwandaba emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphangisa ngoba indaba eqakathekile kakhulu ukuthi amathisha levote asemakhaya.
Liyaphumelela yini kumkhankaso so yonke leyo liyenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe nokuphumelela kakhulu, sikhangele ile ivele esiphumekiyo idala elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ethatha abantwana ezikolweni lamatitshala besabekhanjiswa ukuthi begcwala lapho abayabesenza khona imicimbi yabo. Amabhasi ezikolo lamabhesini lama-school ground akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezembangazwekudala bekusebenzisa lokho isinqumo sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona indayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo bebefunde bengesabi njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethusela izigilamkhuba ezombangazwe bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi besithumezela ukuhlukuluzeka konke okwenzakalayo.